Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kwenkwezi 2023 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wele Mozambique yena osekwethekelele neZimbabwe kwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Izakhamizi zePlumtree ezigabeni ezibalisa koMvimba, eJujume, koNdolwane lakomakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Filipe Nyusi wele Mozambique yena osekwethekeleleni eZimbabwe okwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Uqhubeke wathi inhlonipho iphiwa owaba ngumongameli wakuqala weMozambique ekhululekileyo uMui uSamora Machel ayipheleli kuye kodwa ngeyabantu bonke belizweni lakhe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma esendaweni lapho okwakhiwa isiphala solwazi oluphathelane lembali yempi yenkululeko yamazwe awezekazi labensundu eyeMuseum of African Liberation eHarare, uNyusi uthe ilizwe lakhe liyajabula ngokuhlonitshwa kukaMashel kumbali yale museum.
We would like to commend you, President Mnangagwa.
Siyathaba ukuba umongameli Mnangagwa usegcine ukubambana okwabekwa nguMashel, uMandela labanye abalethe iAfrika ebambeneyo ikakhulu phakathi kwezombusazela komnotho. Lokhu kukhulisa ubungane bethu.
UNyusi uthe ilizwe leZimbabwe lile mbali yabantu abazimisele ukulwisana lendubo ababhekane lazo besithi ukwakhiwa kwezikhumbuzo ezifana nalesi kuqakathekile kakhulu. Lokhu kusekelwe ngumongameli Mnangagwa yena othi eleZimbabwe liqakathekisa ubungane leMozambique.
I assure you of Zimbabwe's commitment to the successful implementation of our bilateral undertakings.
Ithembiso ukuba leZimbabwe liza kwenza ukuba ukusebenza kwethu kusancedisa ekusebenzeni kwethu umlando wethu ukuba sikhulise ubudlelwano bethu.
Indawo leyi izaba isikhumbuzo salokho okwenziwa ngabalwela impi yenkululeko ikakhulu umsebenzi oyenziwa nguSamora Machel yena owanikeza amaqhawe elizwe kakhulu abeviyo lezandla indawo zokusebenzisa velisa uhulumende ka-Ian Smith. Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi kumele leZimbabwe liqakathekise ubungane lithathe okuhle okwenziwa kwele Mozambique okufana nokwakhiwa kwemigwaqo yalezinsuku.
Sithanda ukubonga this relationship kodwa sibona ingabi ngezano yodwa. ZANU is not Zimbabwe. Zimbabwe is not ZANU. Lokho ngithi ZANU ayisiyo Zimbabwe, Zimbabwe ayisiyo ZANU.
Incitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi eleZimbabwe liqakathekisa ubudlelwane lamazwe akuzokwazi le-Afrika ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Ashuwa kakhulu u-ED le-ZANU-PF ukuthi ama-all weather friends akakudala alokhe behind them. Ngoba kumele siku-understand in the context of shared history during liberation ukuthi kuzomnika i-solidarity ukuthi we are behind you. So in terms of bringing democracy, democratic elections, uNyusi is one of these authoritarian leaders that we have in the SADC region. So it doesn't change anything.
Emkhosini munye uMnangagwa uphinde wathi amazwe awezekazi le-Afrika azimisele ukuqinisa ubudlelwano bawo ukuze imisebenzi yentuthuko efana lokuthengiselana nakwezinye inhlangothi iphumelele. Amazwe omabili athembise ukuthi azaqhubeka elobelana izivumelano zokusebenzelana enhlangothini ezijene zempilo phansi kwezinqumo zokuhloniphana, ukwethembana nobungane. Unyusi njalo ukhangelelwe ukwethekelela endaweni ebekwa amaqhawe eye-National Heroes Acre engagqibi uhambo lwakhe lokwethekelela eleZimbabwe. Kulolu hambo alugqiba kusasa ube khatshwe ngumphathi ntambo wakhe obona ngezobudlelwane lamanye amazwe, unkosikazi Veronica Makamo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inkokheli zomdabo emangweni wenduna umvuthu ziyakhonona ngabathi kwenziwa ngabanye abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change. Iyeza ukuzothatha izakhamizi kakhulu abasakhulayo behugwa ukuthi besule amabizo abo lapho ababebhalise khona ukuvota emaphandleni besiyabhalisela edolobheni le-Victoria Falls. Kubika uNokuthaba Dlamini esefolosi.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu loZulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakomvuthu umnomzana Paulus Ntini uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa ukuthi amakhansila awedolobheni le-Victoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela balandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe lingakuvumela khona lokho, ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi-$5 and uthabele i-$5 then usukhohlwa ukuthi impilo eyakusasa sisakhatshana kweze-development badala kuyasitimaza.
Umnumzana uzamani Ncubelaye ugcizelele kulokho.
Bebafumba this is mali ukuthi abantwana bayethenga izidakwamizwa bebese bebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebenathe babhema izidakamizwa nemali le abaye beyiphiwe yilaba bantu. Kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba.
Unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ebesikulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba.
So nxa abantwana bona bezocutshwa la besiyavotela kumbe bavotela ukhansili we-Falls, akati kuncedani manje? Kutsho ukuthi laba abantu laba kutsho ukuthi kube yimpambaniso, ngoba umntwana abantwana ngathi speciala olutsha luyabe lungazanjo. Kodwa ngisoze ntingi lapha ekhaya, mina ngiyevotela ukhansili we-Falls.
Kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
Anguboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyikuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye ward, kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela e-Falls lapho abavele bejayele ukudlalela khona. Angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying, yuyaba i-vote buying osevotile mbani evota nga. Njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakomvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama-$5.
Ibandla le-CCC lokhu liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila lomongameli. Umongameli Emasoni Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Izakhamizi zePlumtree ezigabeni ezibalisako Mbimba, eJujume, kondolwane leMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigcile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zithi abogatsha lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle kumele baphuthume basuse izilwane lezi ezigabeni zingakabulali abantu. Sixoxele sakhamizi sakombimba umnumzana Mokhi Ncube.
Izilwane zibhokile kolapha saphela impongo sathi tiitiki from Jerry Slobo Long and Lincoln with the business that he is from Kalabako, from being by Latin Santa Mafa, to Piako and I want you to look at the penny. If you are not getting the tea, you can tell him, but I tell you, when I am in the room, it says, my time and rather than the same, I'm talking and laughter, it tells you, you want to go.
Zivela ngapi kahle kahle lezi zilwane
ukuthi sicabangela ukuthi ziphume emabhongana kumbe ziphume kutshwala ajele simangele ngoba kwakunganazilwane kathezi zitshwale uvalo ngoba omama zisefanele ethanini ngabodulayo kumbe kwazakuwabephila sikwane
azikalimazi abantu yini
hayi mina sezingakalimazi abantu but kathesi zikhuluma nje vele sezivela ziphenduka emzini zivuka ziphandizibaya khona lapha kwamambiyana khona lapha izibaya zivuka ziphandiwe zitojika zivuyele esidakeni kuzima cinga la
izifuyo zibamba ziphi kahle kahle kumbe kazikhethi
kazikhethi kodwa-ke kakhulu inkomo ziphelile ziphelelwe inkomo kuphela iqiniso lihle baningi impela manje ngakuza abantu abafuyileyo from nje ibimba umafa usiyakhona nedithuko abadala abasiphelele izifuyo ziphelile mpela ayinto yokudala inkomo kakhulu inkomo
ababona ngokulondolozwa kwemvelo le nyamazana zendle bona bathini nxa likhuluma lapho
singakwazi ngoba silocouncil sizoba lo-chairman we-campfire ukuthiwa ngosikhumbuzo la sasike siripota kuye kodwa-ke sake sabona kuchaywe amapicture nje kuphuma la kuchaywe intinto ezingu-4 ngihambi ngabo-January then zaziyintinti zibekiwe kodwa kelapho sizikhangele so owakathethi kunezilwane asikabathithi kodwa labo bavumela ngabathinzi thini ukhansili uthi uyaripota mina nje nginomoti kuthiwe izolo ngafonelwa ngenye inhlanganiso angiyazi ngokuthi amafoni ami athethe ngaphi from blawayo zethi ngabancedisana la foni alokho bebuza ngempilo ngagcina ngisithi hayi kungcono ngibinikeze ukhansili the chairman we-campfire ngilandele lezinto emzenezi likhulume lawo bagcine endlela eliphendula namhlala ngobebuza kodwa ukuthi ziyahlupha kodwa besithi lisibeke khulume lokhansili.
Lo ngumnumzana Mokhi Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Sixoxe njalo lo councillor wesigaba umnumzana Zuleki Nyathi yena othi sokuthunyelwe abazingeli kulezi ndawo ukuyathungatha umkhondo wezilwane lezi ukuze zisuswe ebantwini.
Engingakutsho ngamafitshane yikuthi izilwane zikhona sibili zintathu ye abantu bakhathazekile izifuyo inamba nje ethize engasezwe ngiyiqedisise sezizabanjwa sibili ikakhulu inkomo lamadonki ye hayi sikuripotile bakhona kuground ama game scouts etha kuground lo hunter wetha kuground bazama ukudinga nalezo zilwane angikwazi sibili ukuthi zicatsha ngapi ngoba siphakathi kwemngcele ye game reserve yewange le cholocho kubuye futhi lebutswana nganqanye so masi patrol akasikwanisi ukuchapa siye kulezo ndawo so si busy sibili le community yababona bebuya belonda bedinga bebabuzisisa ukuthi kubonakeleni kulo muntu kalo ngapi imizamo yenziwa minengi sibili ntunga.
Lo ngumnumzana Zuleki Nyathi ukhansila ka ward 10 ePlumtree obexoxa lo ntungamili inkomo we studio 7 isikhulumeli sogatsha lwezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Ezinye izakhamizi zithi zicabangela ukuthi izilwane lezi zalethwa ngomunye umlungu oqhuba inhlelo zenyamazana emabhongane. I-Studio 7 ixhumane layo njalo uthe uzayiphendula imibuzo yethu. Sizalazisa impendulo yakhe kwezinye izindaba zethu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden welemelika ukhulumisane lenhloko kahulumende yeJapan umnumzana Fumio Kishida ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili phambilini kokungena umhlangano omkhulu owe-The Group of Seven Summit, umhlangano we-G7 owenzelwa eHiroshima uzaqala kusasa ngolwesihlanu. Inkampani yamandla kagetsi kwele South Africa e-Eskom ibika ukuba ilakho ukwengeza isikhathi sokucitshwa kukagetsi elizweni lonke lonyaka ngesikhathi somqando ngoba kungaba lodubo lokukhangelelwa ukulungisiswa kwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Ngolandela ukwethulwa kwezijeziso ezetheswa labo ababephenywa ukuthi bengabe baphatheka yini kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lokumiswa kokuhlaziya lolu daba edalele iPhalamende, abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe sebeveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Ugatsha lukahulumende olwe-Financial Intelligence Unit oluyilo olwethula lezi zijeziso lithi akutholakanga ubufakazi obuveza ukuthi abaqanjiweyo laba abadala icala. Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Modenda uyena uthi udaba lolu ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni hathi iPhalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe kanye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions leyebulawayo Progressive Residents Association onguye osungula lingxoxo.
Indaba le ithe iphuma kumphakathi sasikhangelele ukuthi bona ababaqanjwayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esithi ngama-public office, sasikhangele ukuthi masinya uhulumende kuyafanele ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bafanelwe. Indaba yokuthi ichungwe yabe ngabantu ababotshiweyo ngalo okungenzakalanga ukuthi besikhangele ibona bodwa bengakabotshwa la ama-public office ababambileyo bahle bathihleli ozosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusisa ukuthi sinohulumende othi nathi sizesegcekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe leZimbabwe abantu angabayanga kulokuthonda kulobugwelegwele kulabahuthula izibeni ethu asebeqanjiwe okusegcekeni sikhangele ukuthi hhayi lugaba luzasebenza kwenza ukuthi abanye bafundele khonapho ukuthi umuntu oganga izimbabwe wenziwani lele nezinye indlela kusegcekeni ukuthi ubugwelegwele lwawenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esingathi nayi-syndicate kutho ukuthi kuyigroup yabantu khona abaphezulu. So kuyinto elusizi kakhulu izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu ziyabacapha kakhulu kungani ebulala izimbabwe.
Mnumzana Fuzwayo ungathini ngalolu daba?
Hayi, vele kokuqala okuzothi kuvume njengelizwe yokuthi ukuthi kuthe kule freeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebelisana nobugwelegwele eZimbabwe. Ubugwelegwele ubuphisa uma ungumuntu ongasekelani nohulumende eZimbabwe. Into ongayibothela yokubana ubhikisane nombusazwe okhona ukuthi ontshontshoni uwabheze umnotho welizwe wenze santando akwethusi.
Mnumzana Sibindi ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu uthi akulabo ufakazi obenele?
Esingakuzwa ukuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso ngoba inotho le sikhuluma ngayo igodlelela lelitshontshwayo belihuquluza ayisilogodli kahulumende, kuligolide labantu beZimbabwe abazimbabwe abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy esileyo okungela industry ezibhedlela kwela mithi kanti imali ziyatshontshwa. Abantu bebekhayele ukuthi abantu uhulumende kabuye ebantwini, nganguhulumende olalelayo kumbe uhulumende wazi into ayenzayo, abuye ebantwini kube ne-commission efakwayo ibuye ebantwini ikhulumisane labantu. Abantu batsho kufanele kwenziwa labo bantu bethi besiya ngale mthethwandaba besiya cuzinda kodwa i-public ithile kuthona njalo singakhohlwa phela ukuthi yileya nto yosento yokuqala lesi sindileni liyani yamadiamond ekhumbula yonke yemarange eyadisapliyayo emaledubeko.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi sikhangele ukuthi labana abantu bazabotshwa iZimbabwe ungafikela ezikhathini okhadbedi dube batshontsha baningi abantu abetheswa umlando wokutshontsha kodwa hhayi akunamuntu osebe wakubotshelwa khonokho. Abantu ababotshwayo ngabakhuluma ngokungabuswa kuhle. So ngibona ngazathi uma sasingabe sijabulile labo abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasikazisi laba abasithetheyo ukuthi sithethwe ngabantu abanjani njalo kutshoni ngabo. Hayi akusina ukuqinisa ukuthi akulabo ufakazi okweneleyo eqinisweni ngele abantu bona labana babekhontakana kunobufakazi ngokuthi uzibani uzakhipha imali, imali yangkhona izakuya kuzibani, enye ebandleni enye yangazi. So akunanto entsha laphana. Uma ungakhumbula zinengi into zabo-Henrietta Rushwaya, baningi abantu nje okube nobufakazi kodwa amacala angkhona aphelele ngayo aphelile ngoba they are politically correct. EZimbabwe okuqakathekileyo ukuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sibuswa njani, hhayi akuqakathekanga lokho.
Mnumzana Sibindi, uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lihluze lolu daba?
Ekufanele indaba ingene ephalamende ishuzi sokuxoxwa ngayo kubuma isinqumo sokuthi sisuka lapha siyanga, kodwa ungananzelela uhulumende ofana naye ukuthi wayivala indaba ephalamende and wayabivala ngospeaker ophalamende. Kambe uspeaker ophalamende okwakhe kuphela agqugquzela abantu abaqoqe ukuthi abanike indlela yokuthi badiscuss, kodwa la sesimbone ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhona ngale kuruling party wayatshelwa ngaphandle ngale ukuthi ungafika ephalamende abilethwe ibambe kanje ibambe kanje.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Fuzwayo?
Mina ngibona ngazathi vele yona i-parliament ifuthi siya eqinisweni is a serious let down ebantwini beZimbabwe ngoba ngabe bethi le parliament e-aggressive, i-parliament ekwazi ukwenza ama-check and balances we-executive. Okokuqala ifuze ukuthi vele bekungana umuntu odeza ezabuya ayistophe leyo nto ngoba ama-parliamentarians ngabe sekwathethwa e-committee e-investigating i-parliament separate from e-executive ngoba kwafuze ukuthi at-times even nophethe ilizwe i-parliament impeache ngoba kungani kunenge i-executive engakwenzanga kuhle and engakwenzanga kuhle ubusuzibuza ukuthi ama-parliamentarians ukugango kunje kutezakala kwathini ngakho.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kanye lo mnumzana Ambrose Sivindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU leyebulawayo Progressive Residents Association, esixoxe labo bekobulawayo. Abazali sebethethe ithuba lokuba baqale ukuhlaziya inhlelo zemfundo ezishiyeneyo phambilini kwensuku ezabekwa ngokhulumende zokwenza lokhu. Udaba olusegudwini ukuthi uhlelo lwezifundo lwe-continuous assessment learning activities ikhala solusenza izifundo zibe ngumthwalo onzima kubafundi kanye labazali. Lokhu kubikwa sekudala ukuba ihlekana lalabo abazuzayo benelise ukuqhuba kuhle izifundo osokuchiya phandle abaswelayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwezemfundo luhlele ukuba ngeviki ezayo mhla ka-23 kanye lo-24 Nkwenkwezi kuqhutshwe ingxoxo eyokuhlaziya izifundo zohlelo olwe-continuous assessment learning activities ikhala olwaqala ngomnyaka ka-2021. Abazali koBulawayo sebeqale ukuxoxisana ngokwabo ezinkundleni zokuxhumana eze-social media belungiselela ukuya kwethula imbono yabo ngeviki ezayo. Unkosikazi Helen Mpunzi, umzali ophatheke kungxoxo zekhala, uchasisa ngenjongo yokuxoxisana njengabazali kulungiselelwa eyeviki ezayo.
Sibone kuqondile ukuthi siqale ukuhlaziya ngokujulileyo ikhala ngoba inasmuch as i-affecta abafundi, kodwa lathi njengabazali sesikhathele, umzali usephenduke waba ngumbalisi.
Unkosikazi Ntombizodwa Mthunzi, omunye wabazali, uthi ikhala ilenkinga eziningi ikakhulu kwabasemaphandleni lasemzini ehlala abaningi emadolobheni.
Ukuqala ngekhala, too expensive, asiwakwanisi ukuhandle ama-demands angkhona, they are too expensive. So kube le challenge yomntwana ofunda emakhaya ohlala logogo, akula nto ozayenza, ugogo kala mali, ugogo kakwazi lutho ngekhala le.
Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-ATUS, uthi uhulumende ucathamele abantu ngokungabaphi isikhathi sokunxusana lokuthi balimukisane ngalolu hlelo.
Okwakuqala, i-ministry ibiye le mbuzo yabo abangafuni ukuthi kuxoxiswane. Imbuzo le ifuna impendulo abazikhangeleleyo. Akuzange kunikezwe isikhathi sokuyenza isimemezelo sokuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo luyenze isivuka mpunzana.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union uthi kufanele ababalisi baphiwe ithuba lokuveza eyabo imbono.
Yona iqondile sibili curriculum review consultation. I 2 days lezi zingani zinde kakhulu ngakhaya ukuthi kuqashwa ngo-8 amagrupu ama-stakeholders angabantwana, angabazali, lamanye ama-stakeholders generally ama-community leaders uwa-divide njani. Abanye ubanike u-day 1, abanye ubanike khonapho ke indaba yakhona ayicace ukuthi kumele senze njani.
Ngeviki edluleyo umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo wazise ukuba ugatsha lwakhe luzaqhuba ingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezidalwa zinhlelo zemfundo ezaqala ngomnyaka ka-2021 phakathi kwakhe abazali labafundi bebonisana ngalezi nhlelo. Kodwa-ke kungxoxo eziqhutshwa manje ngabazali sokuvele ukuba ngenxa yobuningi bomsebenzi wezifundo zekhala abazali bagcina bencedisa abafundi ukwenza okufunekayo. Okunye osokuvamile ukuba ababalisi balobele abafundi ngembadalo ethize. Okwenza izifundo lezi zibize imali eyehlula iningi labazali ikakhulu abasemaphandleni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kusenjalo abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo njalo ukuvimba ukukhudumala komkhathi kwenza ukuba bangalazifuyo kumbe amathalakitha okulima begebhe amagodi amancane kubalethele isivuno esithe xaxa, kubika uGibbs Dube.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi yi-intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngugajompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umqhuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu sebulimi ngoba kuya-accommodate umuntu onke. Indaba ngisithi kuya-accommodate umuntu onke okokuqala, xa kuyikuthi ungumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba ngisitsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagoda akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini, igodi lelo ubusulivala ngotshani. Xa izulu lisina amanzi ayangena egodini, xa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, silimo sakho siyabe silokhu esihlakaniphile ngoba phansi-ke belokhu kulobu manzi. Ugantshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini, umquba awuphombe ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ungofaki wakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi ihlanyelo yakho uzayifaka khona, akufanani lokuthi ulime.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lapho okucutshungulwa okubhekane labesifazana abafisa ukungena kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Kulabo-ke abafuna abafisa ukuthi-ke bezwe ezinye iindaba zethu, lilakho ukuya ku-VOA News, voandebele.com.